So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngalithona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 10 Mbimbitho 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le MDCT umnomzana Nelson Chamisa wenza umbuthano we rally across date lapho athi kona kusasa uzakuya emzini kankosazana Thokozani Khube ukuyakhulumisana laye. Unkosikazi Joyce Mujuru ukhuthaza uZulu ukuthi angavoteli amabandla athi ele MDCT lele ZANU PF esithi zimbila zantabanye. Kuhlelo lwethu lwezamaphandleni lamhlanje sixoxa ngodaba lokudliwa kwamakhoa asevulele abantu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla le MDCT umnomzana Nelson Chamisa wenze umbuthano we rally across date namuhla lapho athe kusasa uzakuya emzini kankosazana Thokozani Khube ukuyakhulumisana laye. UChamisa lenye inkokheli yomanyano we MDC Alliance ebalisa umnomzana Walshman Ncube Tendai Biti labanye batshele uZulu ukuthi bengabavotela kuza kuba lo mbuso oqotho ozaphakamisa impilo kaZulu. Kusenjalo, lokhu kusenzakala unkosazana Thokozani Khube ozithi nguye umkhokheli weMDCT, laye ube lomhlangano enkayi lapho alandule ukuthi wake wathi kamfuni owayengumongameli webandla leMDCT umuyi umnumzana Morgan Tswangirai. Sixoxe lesiphathamandla seMDCT esigabeni seVictoria Falls umnumzana Ephias Mambume ukuze sizwe okwenzakale emhlanganweni weCross Date.
Umhlangano uhambe kahle kakhulu.
Bebe baningi yini abantu?
Lapha sikhuluma ngama thousands and thousands of people abangazange baforswa ukubuya emhlanganweni ngabantu abazisukumeleyo ngenhliziyo yabo etshisekayo ukuthi bona bathanda ibandla labo.
Ungasela ngamafitshane ukuthi kuyini okukhulunyiweyo ngumongameli webandla umnumzana Nelson Chamisa?
Umongameli webandla uNelson Chamisa, upresident weNational Government of Zimbabwe in waiting, ukhulume into ezingathi ezimpilo ezintathu. Owakuqala, ukhulume ngokuthi umbuso weZANU PF for the past 37 years, they've been marginalizing iMatabeleland North. Kodwa ungakhangela ukuthi iMatabeleland North kumbe iMatabeleland nje jikelele, ile notho, ile ama-natural resources angakwanisa ukuthi esukumisi ilokuzeni isigaba kumbe i-region yonke nje. But ngenxa yokuthi umgabe lo mnawo athi umnankagwa because abantu laba ngabantu abafana naye, they do not respect the people of Matabeleland. Bamarginalize iMatabeleland okokuthi akulanto nje even A1 etshengisela ukuthi eKama TV kwake kwaba le mine or iMatabeleland North yiyo elama-falls, one of the seven wonders of the world.
Uphethe yini udaba lwabanye labo elingani alikazwani onkosikazi onkosazana Thokozani Khube labanye?
ukubambe ngendlela etshengisela ukuthi uNelson Chamisa is a visionary just like Morgan Tsvangirai. Number one, uthe khona abantu laba angani asizwisisani labo besibanike 7 days to toe the line. But ngenxa yokuthi ngisemathebeleland ngile rally ecross gate and irally elandelayo isePlumtree, ngizathatha leli thuba ukuze nihlangane lo nkosikazi uThokozani Gubhe emzini wakhe koBulawayo. So umuntu ozimiseleyo ukuthi ibandla le-MDC, ibandla kumbe inhlanganiso ye-MDC Alliance iyekhethweni njengenhlanganiso ebambeneyo.
Alo ke ngumnumzana Efias Mambume isiphathamandla seMDCT esigabeni seVictoria Falls obekhuluma le Studio 7 ekhona le eVictoria Falls.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ikudibana kuhlelo lwezemabhandleni igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje sikhangela udaba lokufa kwabantu abalithumi lanhlanu ngemva kokubana bedle amakhowa angadliwayo. Emberengwa kulemuli efelwe ngabantu abalichumi lanye ngeviki edluleyo kwathi efilabhusi lakho kwafa abantu abane abumdeni munye. Sixoxa lodokotela Mxolisi Ngwenya. Ngiyakwamukela kuhlelo dokotela.
Ngiyabonga ungena ekhulweni.
Vaphelile abantu Ngwenya ngemva kokudla amakhowa uzwile ngesehlakalo semberengwa lesefilabhusi. Kuyini ongakuxwayisa ngakho abantu?
Isixwayiso sami ebantwini ukuthi abantu kabame ukudla amakhowa abazithedela wona egangeni lalawo nje athengiswa ngabantu emgwaqweni. Into ejele ukwenza ukuthi abantu bebulawe ngamakhowa ukuthi esikhathini esiningi babakwanisa ukuhlukanisa phakathi kwamakhowa abulalayo nangabulaliyo. Umuntu ongakwanisa ukuhlukanisa ngumuntu osethethe isikhathi ephila impilo yakhe esenza wona leyo msebenzi wokuhlukanisa amakhowa. Nakulabo bonke abalaleso sili sokukwanisa ukuhlukanisa amakhowa kuyenzakala futhi ukuthi bengakwanisi ukuthi betho kahle kahle 100% ukuthi leli khowa liyabulala leli kuzo ngisithe bantwini-ke kuzilisikelele babame ukudla amakhowa wona la abadobhayo nabathenga emigwaqweni.
Enxa umuntu ethe wadla amakhowa ale chefu dokotela uyelapheka yini kumbe ungadla sokuyikho sokuyikuhamba kwakho?
Akhona amanye amakhowa ayimihlobo ekwaniseka ukuthi ngasi kuphangisele esibhedlela njalo sikwazi ukuthi yiliphi kahle kahle sikwanise ukuthi senze imizamo yokuthi ukwanise ukuphila. Kodwa esikhathini esiningi nxa udle ikhowa elilechefu wande ukuthi umuntu wakhona inkinga ejele ukwenzakala ukuthi kwesinye isikhathi abantu bayawadla beze bewaphinde lawo makhowa benike labanye ngoba ukugula kwakhona nxa usuqalisile kuyakwanisa ukuhlala kuqalisile ngemva kwelanga kumbe kuze kuthathe isikhathi esingafika izinto.
Amakhowa angela chefu wona abantu abavame ukuwadla nje kungenzakala yini ukuthi abe le chefu kwesinye isikhathi?
Ekengikuthile ngemvana laphana ukuthi amakhowa esikhathini esiningi abantu bawabona ngesibiza sithi ngama-features awo ukuthi asengenzakala efanane amakhowa lawo nxa uwakhangele ngelihlo lakho njengomuntu. leso phambanisa udlele nalelo elingekho poisonous elipoisonous udlele ukuthi udlele ngelo poisonous.
Ngikuphe umzekeliso, mina ngisakhula ekhaya ngikhule kuleziduli zami vele bengikwazi ukuthi izulu lingana kulesiduli lesi lalesiya kuyaphuma amakhowa. Bengihamba ngithole ephumile ingowathathe siye kudla ngikhaya sithebe ngawo kube mnandi kube njeya. Kungenzakala yini ukuthi amakhowa ale chefu abulalayo ephume esidulini sinye?
Kulenzela eziningi abake bezize ukuthi ngama-traditional method okuhlukanisa amakhowa abulalayo langabulalayo. Indlela lezi kazikho 100% ukuthi 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 umuntu amakhowa ajeyo lawo angavulabili. So sokungenzakala ukuthi njengakhona ukuthi kule sport eliphuma esidilini abantu abathi kalibulali kungenzakala linile njalo khonapho esidilini kumbe eceleni kwenzela lona lelo elibulalayo.
Akuyiqibe dokotela.
Engakuthi ukuthi kuyasijanisa nje thina njengabantu bezempilakahle ukuthi abantu bebulawe into enjengamakhowa ekungezikeleka ngokuthi abantu bengawazi lawo makhowa. Kwakube yixwayiso kwabanye abantu ukuthi abami ukwazi wona lawo makhowa ngoba kafuni kube sesilahlekela ngabantu ngenxa yento ebesiyo.
Hayi, siyabonga dokotela, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi, sikunilapha.
Lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lodokotela Mxolisi Ngwenya. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Gukama
Namle
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 Lamshweshwe
Namle Lanampawa Fowembula.
Okhokhela ibandla le-National People's Party elilunga lomanyano we-People's Rainbow Coalition, EPRC, uNkosikazi Joyce Mujuru, usekhuthaze abantu beZimbabwe ukuthi bengavoteli uMnumzana Emmerson Mnangagwa webandla le-ZANU-PF kunye loMnumzana Nelson Chamisa we-MDCT, esithi ababili laba zimbila zantabanye kudaba lodlakela lokwehluleka ukwenza umsebenzi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
UMjuru wenze umhlangano lo kwelinye igceke emzini wemavuku eHarare lapho kade kulehlekana labantu abangafika ikhulu elilodwa. Ekhuluma emhlanganweni lo uNkosikazi Mjuru uthe ilizwe leZimbabwe akumelanga liyale lisenza amaphutha afanayo ukuvotela iZANU-PF leMDCT ngoba lamalandla asebulele ilizwe kumakhansili iningi lawo akhokhelwa libandla leMDCT nakuhulumende okhokhelwa libandla leZANU-PF. UMjuru uthe udlakela olukubandla leMDCT lutshengisa ukuthi akulamehluko phakathi kwaleli bandla leZANU-PF wona athe balwisana ngendaba zokuvumela ukuthi kube lobandlululo lodlakela elizweni. Enye ingxenye ye-PRC umsekeli wesikhulumeli se-People's Democratic Party ekhokhelwa uNkosikazi Lucia Madibenga uMnumzana Ngqobizitha Khumalo uthe kabasoze bayengwe yikuza kukaChamisa ekhokhelela i-MDC Alliance ngoba elodlakela okukhulu njalo engakhethwanga ngumhlangano we-Congress ukuthi abe ngumkhokheli. Ozamela lumanyano eHarare East uMnumzana Itayi Munyoro usole owayemelela indawo edalela ephalamende uMnumzana Tendai Biti ngokwehluleka ukusebenzisa imali yokuthuthukisa kwezigaba e-Constituency Development Fund CDF. Umanyano we-PRC ubambanisa amabandla anjengeZunde ekhokhelelwa nguFarah Imbire, i-PDP ekhokhelelwa nguNkosikazi Lucia Madibenge, leLetare ekhokhelelwa nguMnumzana Gilbert Zikiti. Ukhetho lwalonyaka luzabe lule manyano ebalisela owe-Coalition of Democracy okhokhelelwa nguMnumzana Elton Mangoma lowe-MDC Alliance okhokhelelwa nguMnumzana Nelson Chamisa. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Siyabonga Bebe. Okwamanje ke sesisiya kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. lamhlanje ke kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba sixoxa lo sobhuku Matthew Nketa owelo wagweru okwakuqala yakwamukela kuhlelo
yebo lami ngiyajabula ukuthi ngamukeleke kuSidiyo 7
kuhamba njani sizwa kuthiwa likhangelele ukuthi kube lomcimbi
yes kusilungiselela ukuthi kube lomcimbi mhlaka 6 April umcimbi lowo i-traditional ceremony yokuvulwa kwemisebenzi yendlelele
uyabe unjani umcimbi lo ngobani elibanxusileyo njalo uqakatheke okunganani
umcimbi lo uqakathekile esintwini sabantu ngoba indlelele ngesikhathi sezulu iyavala ukutshaya kwezingungu ukwenziwa kwemisebenzi yesintu nxa izulu seliduma kuvala ngo-Okthoba sawenza leyo msebenzi so khathesi sesiyavula imisebenzi yendlelele lakhona ngalelitsheni babe bevula ezigabeni kufanele abantu bavule labo kuphela kukamathi babe sebekhululekile ukuthi bangenza imisebenzi yemithethelo imibuyiso konke nje kulokwenza lokutshaywa kwezingungu okwenzakala esintwini kulo umsebenzi sisebenza sibambele lohulumende i-DH office eGweru sisebenza njalo futhi nabezinatha sisebenze lazo zonke inhlanganiso zabelaphi besintu nabadala amakhehla labogogo abakhona ezigabeni besincedisa ukuthi kudala kwakusenziwa njani so kulo umsebenzi sinqosile kokhulu elitsheni emadodeni ukuthi kube le-representative engabuya izokutsho engakutsho ngesintu ikakhulu kugcinwa kwemitolo ngesintu sonke jikelele sanxusa endlelele eyegogwe ngoba yikho kulendlelele khona kogogo
bakhona abangathi bona kanti vele kwenzelwani imicimbi yonke yonale ngoba sesibone esikhathini esedluleyo izulu lingani ungathini wena kulabo bantu
abatsho njalo ngithi hhayi kukhona abaye bengakunanzeleli ngoba kuningi okwaphambanisekayo esintwini sakithi isintu sakithi asizange salandelwa kusukisela ngo-1980 uhulumende uyakuvuma khonokho and uzimisele ukuthi alungisise lelo gephu esebenzisa izinhla zikahulumende eziphansi njengezinduna osobhuku labo abelaphi besintu labo bonke nje abantu abazi isintu bayakwazi ukuthi isintu sakithi asizange salandelwa ngokugcweleyo kusukisela ngo-1980 and wonke umuntu uzimisele ukuthi kathesi alandele isintu ukuthi imvelo ibuyele lapho eyayikhona ngoba akusafani lakudala ngenxa yokuthi isintu kasisalandele so sizama ukwenza le imigubho ngeyokuvuselela isintu ngitsho lani khona ngapho gandi nxa singakwenza kuhle lizabona konke kuzakwelapheka elikuzwa ngokukhala ngapho akukukhalisa abantu kakhulu ukuthi ye abantwana basalaleli yelokhu lalokhu isintu singalandelwa kuyaphela konke lo nokugula okukhona ebantwini okubangelwa yikuthi abantu kabasadli izidlo ezazidliwa kudala for instance abantu kuqakathekile ukuthi badle impuphu yama-small grains ophoko otheta onyawuthi okuyikho okwakha imizimba yabantu khathesi abantu badla umumbu so emcimbini engizayo sibakhuthaza ukuthi ababuyele badle khonokhuyani okwakudala izilimo zakudala ezizazisakha imizimba ngoba ukuswelakala kwalezo zilimo ama-small grains kushotisa i-iron emzimbeni womuntu njengabantwaneni abangamankazana kushota kwe-iron kuyenza ukuthi bangaphatheki kuhle njengabantu abangabomama
hayi isikhathi sesingasavumi ungavalelisa uzulu
ngivalelisa uzulu ngisithi ngiyanxusa ukuthi abantu kababuye ngobuningi lapho ababizwe khona kathesi sikumemeza abantu sithi siyahlangana ehogo ilwagwelo yonke ephansi kwendunisi ogwala lendini ubunina ababuye mhlakasithi yehlangana ehogo sivuseleleni isintu sethu suka lapho sizabuya futhi sizovusela isintu sethu emvumileni business center komajazi lapho esifuna ukwakha khona isakhiwo sezamasiko esikhona sizasimemezela ngokugcweleyo kodwa kwakathesi sisiyehogo mhlaka 6 emva kwenyanga sizabuya emvumileni sizabeleko siphindaphinda ukuvuselela isintu yile sengisithi kulabo abakudiaspora ngizake bayakhala kakhulu abanye omama khona lapho bekhuluma emthakazweni ukuthi kunzima ukukhulisa abantwana ngaphandle kwelizwe ngithi kabathintane nathi kakhulu nxa bengathintana nathi kulezi namba ezithi 077-88-71-269 077-88-71-269 ngedisayo ngoba labo bantu ababehlule ukuthi abakhulise khona ngale ngaphandle kwelizwe kusasa bazabuya elizweni bakwanise ukuthi baphile kuhle nabanye abantu ngoba le kuzakuya sikhathaza isizwe ukuthi abantwana bethu abezimbabwe abangaphandle kwelizwe sebe ngamasongandlela abaaisandlela kwafundisa isiko langasile esithi abathintane nathi bonke abazali abalabantwana bakudiaspora abasekunzimeni okukhulisa abantwana.
Loge bekungusobhuku Matthew Nketa owelo Agweru ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Okwamanje ke sendithiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lo Councillor Brenda Mpofu owenkayi. Sicubungula udaba lokuthuthukiswa kwempilo yabesifazana umhlaba usanda ukunanza ilanga le International Women's Day. Siyakwamukela kuhle.
Hayi kuhle Mhlanga.
Njengoba umkhosi wokunanza ilanga labomama uqhutshelwe khona ngapho eGwelutshena enkayi. Ukulomphathi intambo kakhulumende unkosikazi Sithembiso Nyoni kanye lomsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohati kuyini elikubonile?
Hayi mina kangisaphumelelanga ukuya khona kade ngingikho bengisendaweni okuthiwa kusembuma. Akade behambile abanye into engezwa bethi hayi bahambile sibili kodwa hayi bekungacaci kuhle. Sine abanye sibebuya begqoke ama-t-shirt ephakathi sekwakuzanga kubaphatha abanye ngoba laphana kade kuzinhlanganiso eziningi kade kungamelanga begqoke ama-regalia ephakathi but abanye kuthiwa babuye sebegqoke ama-regalia ephakathi.
Khona ngapha emaphandleni ungathi impilo yabomama injani?
Ngapha silobunzima thina njengabomama hei. Ende silobunzima vele asiziboni njengabantu sibili abaphilayo ngoba kuthele nzima. Siyasilela ezintweni zonke ngaze sithi siyazama ukuthi siyayenza ama-club ethu siyachayelana izimali zineze siyalima izingadi sithengisa imibhida akula muntu ozathenga ne-cash yona vele into okuthiwa imali kayikho kuthele nzima. Xa izikolo kathesi zithe zivulwa abantwana sibili phose bonke esikolo ngathi zivula abantwana bonke baphenduka esikolo alokhu kusenze kwasilisela emuva kakhulu ngoba lasasikhanya ukuthi abantu abethu ngxa bazahamba ezikolweni ma ngendlela ukuthi imali vele kayikho ukuthi sibhadalele abantu abethu ezikolo okwakhathesi vele esiziphilisa ngakho besizamile sibili ukulimayo semasimini izulu la azange aline ngendlela esasiyifuna kwathi emasimini kathesi sesizama ukuthi silume njalo imbhida sithelezele ngoba izulu liyana okuzwayo ngapho ukuthi kathesi nxa singahlanyela amaxhakela embhida singathola uncedo ensukwini ezizwayo sobe sesithengisa imbhida liyana sikwazi kumbe kuzathi kuyabe kuthengwa ngemali kumbe kuyabe kuthengwa ngamabele njengoba vele imali ayitholakali yona eZimbabwe.
Phana nxa usithi abantwana labo bebephendukiswa ngoba bengabhadalanga?
Ye, bebephendukiswa ngoba bengabhadalanga and okunye okukhona nxa umntwana kade sesiya ku-grade 6 nxa ungambhadalelanga u-grade 5 ubebiselwa muva kuthiwe kabuyele muva kuyena liyana i-grade akade kiyo and kubisele kakhulu amantombazana abantwana abangamantombazana kakhulu kakhulu.
Akukho yini abanye abangabhadala ngakho abazali?
Kithi ngale nkayi South izifuyo zafa like ngathi iinkukhu zafa kwana izulu lele likhulu layivekisina ngamatshe izifuyo zafa iinkukhu zafa neyimbuzi zafa lathi sasikukhangela ukuthi mhlawumbe kuzasisiza sibhadalele abantu abakhe ezikolo but kwafa kwizinto khona lokho sase sikungcono kumbe sibhadale ngamabele manje mazi ubhadala ngamabele esikolo akula muntu owathengayo ngoba imali vele yona kayikho.
Bayazithatha yini izikhundla abesifazana khona ngapho enkaya? Sesikhangela ikhansili leli kuyo lezinye nje izikhundla zobukhokhela.
Ye bayazithatha sibili omama njalo bayazithakazelela kodwa ukuphatha kwethu thina omama asiphathwa njengabantu ngoba siyeyiseka uzokuthiwa umama laye ngamele abantu abangobaba. Ukuthi abantu abakangifundi kuhle ukuthi wonke umuntu ulelungelo seZimbabwe ukuthi khona usengaba yinkokheli lokho belandela kwakudala badinga imfundiso sibili ukuthi bafundiswe abadala okuzwayo ngoba nginjenje mina ngingumama ongikhansila bangiyisa kakhulu esigabeni singakhokhelwa ngumuntu ongumama hhayi umuntu ongumama layo uzasitshela ngani kodwa bakhohlwa ukuthi thina omama nxa sisuka siphuma sihamba umama ngoba nguye oyazi umhlelo womuntu nguye oyazi ukuthi umntwana ulambile uyabe efunani nguye okubona ukuthi umntwana kayanga esikolweni kalaplay kalabolpen kalabhuku kalakhava kalani umntwana udlile ulele ngadlanga kunjani konke umama okubhekile konke lokho.
Sibongele kuba lawe kuhle.
Hayi siyabonga ngithanda ukubingelela bonke ama-councillors insebenzo lawo awenkayi North lawenkayi South ngibafisela impilo ende njalo enhle baqhubekele phambili ngomsebenzi.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Councillor Brenda Mpofu owenkayi. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Abaqoqi bomncintiswano wokugijima oePPC Matopos 33 mile bathi lonyaka bakhangelele ukuba lumjaho ungenwe ngabadlali abedlula inkulungwane ezimbili. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usiphalo ludaba ngokugcweleyo ekwebulawayo.
Isiphathamandla senkampani yePPC uKelibone Masiyane utshele intatheli zindaba ukuba umncintiswano walonyaka wePPC Matopos 33 mile uzaqhutshwa mhla zingamashumi amabili lane njalo amalungiselelo asekuzinga laphezulu.
Well, ngingathi silokujabula okukhulu ngoba uma sikhangelela ngamalungiselelo especially ama-teams esiwafakileyo to look at various things like ama-routes and so on and also providing ama-locals ama-jerseys and things like that, kukhanya hayi i-feedback esiyitholayo kathesi ukuthi hayi konke kukhanya hamba kakuhle. So hayi, lathi silokujabula ukuthi kuzaba le-success on the day. This year ngani sikhangelele round about 2000. Kungenzakala ukuthi badlule, but kodwa thina we are ready. We want to make sure ukuthi wonke umuntu obuyayo uzothola i-t-shirt yokuthi agijime and bazathola konke nje okuhambelana le marathon.
Indikimba yomncintiswano walonyaka ngethi run your race njalo njengenhlala yenza kukhona umjaho wamakhilomitha amahlanu, kube khona wamakhilomitha alitshumi, kukhona njalo wamakhilomitha angamatshumi amabili lanye kanye lowamakhilomitha angamatshumi amahlanu lantathu. UMasiyane uthi nalonyaka badinge ingcwethi ezisebenzisa imitshina ebona isikhathi esigijinywe ngabadlali yakulezi nsuku.
Sibize labo kuthiwa yi-Championship Africa abakhangela ngalokhu abathi i-electronic timing. Now lokho kuyi-electronic timing kwenza ukuthi uma umuntu egijimile sikwanise ukuthi sibone isikhathi nge-accuracy liyana ephezulu kakhulu, and ngenxa yalokho kwenza ukuthi i-race yethu leyi ibe yi-pre-qualifier for like abo comrades lezi ze-South Africa, ngoba uma sesilapho kusho ukuthi sesiku-world class.
Abanqobe enyakenye kumncintiswano wema-Matopos 33 mile ngulayino Mutshena kanye noLizzy Chokore. Abazanqoba kumncintiswano wamakhilomitha ngamashumi amahlanu nantathu bazathola inkulungwane zamadola. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
K9 lengoma ithiwayo na Waving Flag, ingoma eyadla ubhedu ngesikhathi se-World Cup 2010. Isigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Nelson Chamisa wenza umbuthano we-rally eKroostete lapho athe kusasa uza kuya emzini kankosazana Thokozani Khuphe ukuyakhulumisana laye. Sulugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, asidibaneni njalo kusasa. Igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.